sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathele ithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 11 Mpalakazi 2023 ngu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje, inkokeli yebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change namhlanje iyahlangana izama ukuphuma lamacebo lezinqumo zokubona ukubana leli bandla lingakhalala na liphume edalele ephalamende lakumakhanseli kumbe liqhubeke likhona. Ilunga le-CCC elivinjwe ukuncintisa kukhetho lokudinga umeli wemabhukuta fara edalele ephalamende umnumzana Minyarazi kufaka ku-TV ubotshiwe namhlanje sethiswa icala lokutshaya umsekeli webandla lezanu PF. Lokhe itheleka amazwi enduduzo ngemva kokubhubha komculi odumileyo uZahara waseSouth Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inkokheli yebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change kumbe CCC namhlanje ibihlangana izama ukuphuma lamacebo lezinqumo zokubona kubana leli bandla lingaphuma na edalele ephalamende likhalale kanye la kumakhansili kumbe liqhubeke likhona. Lokhu likwenza ngoba selilokhu libhekana lenkinga eziningi zokuhlukunyezwa kwamalunga alo, ukubotshwa lokuthunjwa. Phezu kwalokho kunje lilendaba ezimbalwa eziphanyekwe emithethwandaba zokuxotshiswa kwamalunga edale lephalamende kanye la kumakhansili ngozithi ungunobhala jikelele walelo bandla umnumzana Sengiso Chabangu, okwaze wakhokhelela ekuqhutshweni kokhetho lwama-by-elections ngempela sonto edluleyo. Ilunga le-CCC elivinjwe ukuncintisa kukhetho lokudinga umeli wemabhukuta fara edalele ephalamende umnumzana Minyarazi kufaka kutizwi ubotshiwe namhlanje esetheswa icala lokushaya umsekeli webandla lezanu PF. Ukufaka kutizwi ukuthi usuke ukhululwe ubanjwe wakhululwa ngemva kokwetheswa leli cala ngokusemthethweni. Ubotshwa kwakhe kuza ngesikhathi ibandla le-CCC lisithi lisakhulumisana ngodaba lokuhlukunyezwa kwamalunga alo lokuvinjwa kwawo kuncintisa kukhetho lwama-by-elections olusanda kwehlula ngemva kokuxotshiswa kwawo kumakhansili lakuphalamende umnumzana Sengiso Jabangu. Ilunga le-CCC umnumzana Sweden Chiroza usole kakhulu ukubotshwa kukamnumzana kufaka kutizwi.
Umnyarazi kufaka kutizwi akala cala, umuntu nje ohlukuluzwayo ngamapholisa, icala lakhe lingelokuthi ube lesifiso esokuthi amele abe Citizens Coalition for Change ancintise kukhetho okade lukhona mhlaka 9 Mpalakazi. Ncintisa emelele iCitizens Coalition for Change esigabeni seMavuku. So into esiyenzakala kathesi ukuthi amapholisa asezatholakala echicha endabeni yokumekethisa icala angelalo. Oduza bona ukuthi amapholisa abedonsela ngemuva endabeni yokunika izakhamizi zeMavuku, endabeni yokunika abeZimbabwe impendulo yokubana uBishop Tafumanei Masaya engabe wabulawa kuyini. Siyazi thina ukuthi wathunjwa ngabantu njalo wayetholakala sefile. Lokhu yikho besicabangela ukuthi amapholisa azaqakathekisa asinike impendulo. Kodwa into evamileyo lapha eZimbabwe ukuthi amapholisa asuka ayenze umsebenzi wabo ngendlela ethabisa iZanu PF, kodwa ingathabisi amalungelo, ingathabisi isekelo sombuso, ingathabisi umthetho.
lithi lina amalunga enu ayahlukuluzwa nje iZANU PF kodwa iZANU iyakulandula lokho ithi yona kayingeni ndawo kundaba zomthetho.
Kambe abeZANU bengathini namhlanje? Sathi sisungula ibandla leCitizens Coalition for Change in Midlands, siba le rally eMidlands. Abantu beZANU bahlasela abantu beCitizens Coalition for Change, kwabulawa omunye owayesekela ibandla leCitizens Coalition for Change. Ithe isihambe kumthetho wandaba indaba leyana, abantu beZANU PF bahle bakhitshwa ejele. Kwangakhanyi ukuthi indaba yangkhona iya ngapi. So lokho abakuchoyo sibona ukuthi alisilo qiniso, yikukhuluma nje kwabantu abazama ukuthi bekhawulise lokhani uzama ukusutsa abantu beCitizens Coalition for Change. Yikukhuluma nje umuntu engajulisanga imicabango, okubani ukuthi kwesinye isikhathi nxa umbuso ungaguquka bazatholakala sebe yibo abantu asebezisola ukuthi laphana sasiphambanisa.
iZANU iphanjalo umzekeliso wecala usikhala ayefunyanwe elalo inkantolo kamantshi kodwa la selichithwa inkantolo ye-High Court kunsukwana ezedluleyo. Ipha lo mzekeliso kanye lo mzekeliso okukhitshwa entolongweni kukangari Vume. Isithi yona lokho kuveza sobala ukuthi imithethwandaba isebenza izimele. Uthini ngalokho?
Ibheyili lilungelo. Bekungadingakali ukuthi usikhala agcinwe ejele. Osekuse kwakhumbuza abantu indaba ye-ground ekubotshwa kuka-Lookout loDabengwa.
Umnumzana Sweden Chiroza lilunga ele-CCC ucocele untungamile inkomo we-Studio 7 ecingweni eseZimbabwe. Untunga uphinde waxoxa njalo lelunga leZANU PF umnumzana Belief Kaule ngalolu daba.
Unganciphisi kwakhe kungabe kubangele ukuthi engxa yokuqinisa kwamenza wabulawa waqinisa esilwa. Kodwa ke ungadala icala lenkomo. Njengoba umuntu noma udala icala, even inkomo ngathi umuntu lanxa umfazi kwala ekwala isithi kasakufuni uphuma le mtshenkano yakho ngale kumbe uphenduke futhi uzomtshayene kuxotshile kuthi kulandise pali. Ulecala yiko nje mina okunye kwezisikhathi inkomo kufuna ukuthi amacala la acubungulwe kuhle kubonakale kahle ukuthi kuyinisi lokwenzakeleyo. Ukuthi kambe wawaba lo ndoda lo bamsukela kumbe kukhona akwenzileyo kudale asehlukaniseni lebo bokhetho lokudaleka kwecala. Ngoba umuntu nxa kade mele incintise kodwa nkomo kodwa ethe ehamba laye engasancintisanga engadala icala endleleni kumbe kade drive imota edala icala emangweni lesiye ekhaya. Kumele umuntu umthetho ube umthetho, umthetho u-apply njengomthetho. Kungathiwa khona hhayi njengoba ekade mele ncintise sicele ukuncintiseni hhayi sedala icala lapha sokumele hhayi kayekelwe kuphela ngenxa yokuthi sethe wancindezeleka ngoba kasancintisi. Mbona ngani kumele sehlukanise izinto ezinjengalezo nkomo kube lomahluko ukuthi kati vele kuyini okumbophisileyo xa etshaya umuntu idala icala.
Kodwa umthetho babagawule lingathi uhanjiswa ngokufanayo yini? Abamabandla wonke baphathwa ngesandla somthetho esifanayo yini? Ngoba amacala anje sitshona sibona esetheswa abe-CCC kumbe abenhlanganiso ezizimeleyo. Kungani singababona bebandla lenu eleZANU PF labo bebotshwa besetheswa amacala anje?
Ngithanda ukunika isibonelo samacala iziphathamandla zeZANU PF ezibotshiweyo amalanga adlulileyo zagwetshwa iminyaka. UTerence Mgudwalwana owawuma-deputy minister of finance ungakhangela ama-cases analana makula ama-high profile cases amanyazayo kathesi abantu bayabotshwa nabeZANU PF bayabotshwa bona omkhuphi bagwetshiwe ama-3 years plus.
Abanye bathi babagawule abeZANU PF laba ababotshwayo ngabantu abangahambelani lomnangagwa kumbe ngababehambelana laye bezwana kodwa basebekhuthana ngokuya kwesikhathi.
Labo ngathi ngabale mqondo nje yabacindezeli amakhiwa la abalama-double standard abathi nganxanye abantu besifa njengakubo Gaza ngale bethi kungabi lesizifaya ngabe sithi hey abantu abangazalani lomlandaba abantu bayakhala bathi abantu ba corrupt bawabotshwa manje bebotshwa sokutalwana ukukhuthele lomlandaba manje kungaba yini ke konoko abantu bayabotshwa ngokuthi balamacala bangenisa idiesel ngendlela esemthethweni ngokunjalo bamasela batyonta sebebotshwa sokuthi bakhala lomlandaba kambe sure singaba lethe right akungaba njalo nkomo ukuthi umuntu osebotshwa sokuthi lwana ukukhuthele lomlandaba ngayengowezansi upief kanti manje right sebefuna abantu bezansi upief bengasabotshwa phe sebesimpathela even nalabo umkhupha ababotshiwe
Mwana mzana believe kaule lilunga ele zanu PF ulimzwe koka lapo ulontunga milinkomo uwe Studio 7. Inengi labasakhulayo baya isola indlela imithetho ndaba yeZimbabwe esebenza ngayo. Besithi ilobandlululo ikakhulu emacaleni aphathelane lezombusazwe abasakhulayo laba bathi lokhu kuyabethusa okudala ukubana bephume kwezombusazwe bengabile ntshukuntshuku yokungena kwezombusazwe uTobias Mdzingwa usipha lolu daba
Ukukhonona kwabasha laba kulandela ukwehluleka kwamanye amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwe ngomgqibelo odluleyo ngemva kwesinqumo somthethwandaba esibavimbe ukuba bengene kukhetho lolu. Osakhulayo okubandla le-CCC usenzeni Maphosa uthi izinqumo zemithethwandaba sezibangela ukuthi intsha yakuleli ibaleke elizweni.
Indlela amacala womba ngazwe aphatha ngayo ezinkantolo zakwelakithi yephula umoya kakhulu thina abasakhulayo ngoba akusela themba lokuthi ungaba le ndaba yakho kubudlele zilwe ungahamba layo uyophuma uphumelele umbe uwinile ezinkantolo lokhu sokubangele ukuthi abatha baswele ithemba kumbe baswele inhliziyo ende mayelana ngendlela zokhetho eZimbabwe ukuthi ukhetho lungaletha utshintsho
Uphinde wathi abatsha abancintise kukhetho olusanda kwenziwa bangene kulo ukhetho bebhekane lenkinga ezinengi.
Singakhangela kathesi impumela zokhetho abantu abatsha abambalwa sibili badliwe kathesi ku-election le i-by-election ebekhona kukanti ku-general election bebewinile kwesinye isikhathi uthole ukuthi kungenxa yokuluza imali kumbe ukuswela ifunding eyabayeke bayithola ekudeni.
Kodwa isikhulumeli sabatsha bebandla lezano PF koBulawayo uMnumzana Addington Mpofu uthi kumele abasakhulayo bekhohlwe ngezokhetho bebhekane lokudinga amathuba okuziphilisa.
After an election, there are new ministries that are formed. Ama ministries ahambelana le-economy lesikhathi se-economy. So there are ample of opportunities maningi kakhulu asekhona after ama election. You just have to sit down ukhangele ama ministries abe sekhona. Ukhangele le ndawo eziyabe sezivulekile and position yourself endaweni obona ukuthi kuvulekile kuvuthiwe
isikhulumeli sabasakhulayo abakubandla le-MDC uLethubuhle Ndlovu uthi okunye okwenza bengasathakazeleli ezombusazwe yikuthi kabaphathwa kahle kumabandla abo
If abantu abasha bezama ukuthi balungise ilizwe be-air out ama-opinions As much as they are told, you're the leader of this country, you should say what you want, you should bring forth and be unapologetic about what you want. That is not welcome. Akusinto ukuthi ingathathwa ifakwe into action.
Utsitsi Mashabave, osakhulayo ohlala eHarare, ukhala ngokungaqondakali kwesimo sezombusazwe eZimbabwe.
Lapha eZimbabwe njengabantu abatsha asisathembi ipolitics zalapha eZimbabwe. Asisathembi ukuthi ngingaze sihambe siyevota the final decision ngeyabantu. Most of us abantu abatsha we just going with our lives trying to make our lives ukuthi ihambe kuhle. Okwepolitics it's more like we've been turned off.
Umqondisi wenhlanganiso yebona ngezokhetho e-Election Resource Center, unkosikazi Barbara Bebe, uthi inkantolo kumele zikhiphe izinqumo zazo isikhathi sisasekhona, hathi sokusele imizuzu emilutshwane ukuze izinto ezinjengokhetho zenziwe.
Nxa ama-courts elokwenza imisebenzi yawo, ikakhulu ephathelane lezokhetho, kungaba kuhle ukuthi ama-decisions alama-implications amakhulu, njengale esanda kwenziwa ayenzwe kulesikhathi kunike i commission isikhathi sokuthi iyazise abantu ukuthi hayi ama candidates enu amacha yilawa abantu bayenze ama decisions abo kulesikhathi.
Ngemva kokhetho lukangcwabakazi, amalunga we-CCC asephanyeke izicelo ezimbalwa emthethwandaba ngenhlupho ezidalwe ngozithi ungunobhala waleli bandla, uMnumzana Sibengiso Tshabangu, ezokuxotshisa amalunga ebandla edale lephalamende lakumakhansili. Ezinye ingcwethi ezicubungula indaba zabasha zithi ngenxa yalokhu okwenzakale lonyaka emthethwandaba kungabangela ukuthi abasakhulayo abaningi bengabi lesifiso sokungena kwezombusazwe. Imizamo yeStudio 7 yokuzwa imibono kahulumende phezu kwezikhalazo zabasakhulayo laba yehlule ngoba umphathintambo wogatsha lwezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi kanye lonobhala wekhomishini e-Judicial Service Commission uMnumzana Walter Chikwana bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations General Assembly ikhangelelwe ukuqhuba umhlangano wohlaziya isinqumo esilakho ukuthathwa yile inhlanganiso esikhuthaza ukubana kumiswe impi eseGaza phakathi kweqembu labalweli beHamas kanye leIsrael ukuze kuphathiswe uzulu. Isinqumo lesi siveza ukukhathazeka ngokwenzakala eGaza njalo sikhuthaza ukuthi kuvikelwe uzulu weIsrael kanye lowePalestine ongahlomanga phansi komthetho ovikela abangahlomanga empini. UDabuka Ncube oweStudio 7 uxoxe lolandela ezombusazwe njalo ikunhlanganiso eyebulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Joseph Nkomazana.
Vele njengabantu abantu abaphila emhlabeni nxa kusiba lezinto ezinje sebesikhangelele ukuthi abantu kukhulunyiswane kungaze kwafika esigabeni sokuthi abantu baphele abantu bekhangele kodwa kulendlela yokuthi abantu bengakhulumisana. So sifisa ukuthi nxa kugadangwe ukuthi abantu bahlale phansi bakhulumisane impumela ibe yimpumela yokuthi bonke abantu amazwe omabili baza kola ukuphumula bazathola ukuthula ngoba abantu abaningi sebefile ngempi yakhona kuIsrael yeHamas khona ngayo.
Sibona enye into eqakathekiswa lapha ngamanye amazwe akhuthaza ukuthi hayi akulandelwe umthetho ovikela iziphepheli ngesikhathi sempi kumbe abantu makhaza nje. Ubona ngani ngemva kwalomhlangano kungaba lokuvikeleka kwabantu na?
Sikhangelele ukuthi kube njalo vele umthetho kwaube khona ukuthi ngoba kulabantu phela abadefenseless abantu abangelazikhali abantu abangelalokhu lalokhu abameli bavikele kufaka umthetho ukuthi khona iziphepheli kumbe i-movement nje abantu ithole ukuthi khona abantu bavikeleke entweni ezinjalo ngoba abantu uthi bebephongubulawa nje abantu abangelabacala sisibona ngani akusiyo nto enhle. Umthetho kwaube khona umthetho uqiniswe nxa kuzavunyelwa umthetho lo uqine abantu bancedise iziphepheli zithole ukuphephela ngendlela yomthetho oqinileyo.
Sike sezwa laphana ngesikhathi esedluleyo i-Israel sithi hayi yona ifuna ukuthi ibhidlize iqede iHamas laphana ubona ngani kuyinto engenzakala leyi
ngokufisa kwabo athi babekisa ngenxa babekhuluma bekhangelele emebhengwe bekuthele kodwa nxa kungangeni lamanye amazwe beyibonisa ukuthi hayi lokhu ayisiyo solution. I-solution yokuthi abantu bahlale phansi bakhulumisane ngoba khona ukwazi ukufisa asiyo nto enhle sibili ukufa kumpepho ukuphuma kumpepho nomunye umuntu mbeni ukufa kwabantu asiyo nto enhle. I-Israel kayicabange kuhle kayilalele amanye amazwe kwazi ukuthi ngabe kula mazwe amanye athize angabe sesayithini yabo but all in all amazwe amaningi bafisa ukuthi ngabe kuyahlala phansi i-Israel layo iconsider ukuthi kuhlalwe phansi kuvunyelwane kungaze kwafika to that extent.
UMnumzana Joseph Nkomazana ngolandela izombusazwe njalo ekunhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association limuzwe ixoka lapho ecingweni loThabo kaNcube weStudio 7 eyobulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli Joe Biden waseMelika namhlanje uhlangene lomunye wakhe wase-Ukraine, umongameli Volodymyr Zelensky esikoleni sakhe ese White House eWashington DC. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende kaBiden elisana lokuthi avunyelwe lidale leCongress ukuba liphathise eleUkraine ngamabhiliyoni aphezu kwamashumi ayisithupha amadola, $61 billion, yokuthenga izikhali lokunye empini yalo eleRussia. Okwamanje idale leCongress lokhu lidonselana kuluhlu lwendleko kahulumende kaBiden, ibudget. Abebandla lama-Republicans bengavumelani le mali ebekweceleni eyomsebenzi wokuvikela imingcele yelizwe. Umcebisi omkhulu kwezemithetho kwelemelika uMnumzana Jack Smith ucele umthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court ukuthi ukhangelisise udaba lokuthi owake waba ngumongameli welizwe uMnumzana Donald Trump uyavikelwa na imithetho yelizwe. Edabeni lwakhe lokufuna ukuphambanisa umsebenzi wokhetho ngokudinga ukuthi impumela yokhetho lomnyaka ka-2020 lapho anqotshwa khona ngumongameli Joe Biden ingemukelwa. I-Supreme Court ihle yaphendula izolo ukubana izakhangelisisa ngesiphangiphangi lesi sicelo. Amagqwetha kaTrump lawo ahle aziswa atshelwa ukubana aphendule umhla ka-20 impalakazi ingekedluli. Elemelika liveze ukukhathazeka ngodaba lokuthi umkhokheli webandla eliphikisayo kwele-Russia, uMnumzana Alexei Navalny, ubikwa esesuswe ejele lapho avalelwe khona engaziwa ukubana usiwe ngaphi kwelizwe. Uhulumende wele-Russia yena uthi elemelika alilalo ilungelo lokungenela endabeni zalo zomdeni. Kulabantu abazinkulungwane ezimbili 2000 abavele emazweni angamakhulu phosi amabili 190 abangena umhlangano ophathelane lokuphathwa kodubo lwenkohlakalo emhlabeni jikelele. Lo mhlangano uqalise edolobheni eLa-Atlanta esigabeni eseGeorgia izolo. Unobhala jikelele womanyano wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-United Nations uMnumzana Antonio Guterres kutshele lo mhlangano ukuba inkohlakalo isiludubu olunjengempehlane okumele ithathelwe amanyathelo aqinileyo ngokuphangisa ngoba isidala ukutshaphazwa koncedo lwemali okumele luye ebantwini abamele baluthole abagoqela abaswelayo, abalambayo, abahlaselwe izingozi, abahlaselwe yimikhuhlane lokunye. Lo mhlangano wesuku ezinhlanu uqale izolo. Esigabeni sethu lapho esiphatha indaba eziphathelane lezomnotho namhlanje sixoxa loMnumzana Beki Ngoma owayesebenza kunkampani eyayilungisa ama-tires mota eye-Dunlop Private Limited osebhudula ezitaladeni kobulawayo lapho asekumsebenzi wokuhamba esiyathengela abantu impahla etshiyeneyo kwele-South Africa. Ungoma utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukubana umsebenzi lo awufuni lokusebenza ubophe ithayi, izikhwama zibhobokile.
Hayi, simo somnotho siyabheda kakhulu, siyabheda. Akula lutho lohamba, abantu they are just on the streets. Akula ma-jobs, i-service delivery so poor. Ziningi izinto vele zingahambiyo. Ama-cities mna mbesi kobulawayo, i-city ingcolile, kungcolile kakhulu. Sikubo 5 Avenue ngale sokugcwele kakhulu, ama-street vendors labo 6 Avenue bangoparethela phakathi kwemigwaqo vele. It's now in ISO, no longer the city that we grew up. Siyibabazwa ngokuba smarti wayo, kunzima sibizwa.
Yes, ngathi wena manje wenzani empilweni okwamanje Ngoma?
Mina lami I'm just in the streets doing brokering between Zim and South Africa. I quit my job, the official job I was doing in treasury for a company Dunlop that later closed. Currently I'm in the streets. Ngiyazenzela nje ngiziphandela yiye, particularly doing South African market, supplying abantu whatever they need in South Africa.
Singathi ubanikani utshayisibili ngesintu khonapho ubanika abantu ubathengisela
ngibapha ukuthi uma befuna ukuthenga izinto eSouth Africa befuna ukuthengela impahla eSouth Africa siyahamba sebathengela sesibathatha nje i-transport i-transport ukuthi izinto zithethe particularly even the industry land general ama-Chang'anpek ETC nje konke ngathi okuyabe kutholakala e-Joburg ufunwa ngabantu siyabaphathela
akusitshele siwile umzekeliso ukuthi uthenga lokhu lalokhu wabubuthwele
mina basically ngingathi angithengi izothengiswa like i-customer iyatho ukuthi ngifuna lokhu e-Joburg kule ikhampani lesey ume i-mining equipment engathi ngile company lana then senikeza imali yakhe ngimthengele ngimthathe i-transport sengimdeliverele basically ngabantu abayenza njalo we don't retail or something like that
kodwa kuyadlisa yini ngoma khonokho
njengoba nje vele kungaba nolutho like abantu ogayela khona ukuthi ongani yikho okuncedayo wonke umuntu ugcine esefladile waya kwi-same ndawo so sokusiba yikhona lokhu ukuthi ungabalelakhi maybe ube le one or two ama-customer yikho okusurvivisayo but otherwise hayi kunzima ekuqaleni kwaku-right sibili kathi sayi sokuyikusokola lapho because wonke umuntu sesiyakhona lapho qualified or non-qualified person sebengodriver sebesenza zona lezi izinto
ye ma sebekubhadala wona babhadala ngamarandi amadola kumbe ngezimbabwe dola
irandi le-US dollar kuphela ngerethi eyabikhona hayi izimbabwe dola vele hayi ngathi liya-exista nje on paper but otherwise hayi nxa uvele u-cross border trading alikuncedisi kangako
ye umuntu osemsebenzini onjengowakho uyenelisa yini ukuthi ahlawule irenti athenge lokudla lokunye okuthiyeneyo
ya khona lokho kuyaphuma sibili kuyaphuma khona lokho ama-keep going but i-problem ku-difficult ukuthi ungeza kube ne-investment ukuthi hayi ngi-investela
umnumzana abeke ngoma wayesebenza e-Dunlop Private Limited okwamanje usezitaladini lapho wasebenza ukuthengela abantu abatshiyeneyo impahla kwele South Africa imzwe xoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo lokhu etheleka amazwi enduduzo ngemva kokubhubha kumculi obedumile kwele South Africa izolo uZahara ubulelwa mthukana obesaziwa ngegama lokuthi Zahara wazalwa ngomnyaka 1987 isikhulumeli semuli unkosi yami Kutukana utshele umsakazo we-ENCA wase-South Africa ukuthi badaniswe kakhulu ikubhubha kukaZahara esithi ube ngumntwana obelesizotha njalo ethandwa kakhulu yimuli yakhe umculi lo ubikwa wazifundisa ukutshaya ikatale njalo waqala ukuba lodumo ngomnyaka ka-2011 lapho ke akhupha khona idlalade elithiwa Loliwe ingoma le wayihlabelela umuyi umongameli Nelson Mandela emzini wakhe engakabhubhi ngomnyaka ka-2013 singakalugqiki uhlobo lwethu lwalamhlanje wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela inkokheli yebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change namhlanje ibihlangana izama ukuphuma lamacebo lezinqumo zokubona ukubana leli bandla lingakhalala na liphume edalela ephalamende lakumakhandla kumbe liqhubeke likhona ilunga le-CCC elivinje ukuncintisa kukhetho lokudinga umeli wemavukuta fara edalela ephalamende mnumzana Munyaradzi kufaka kutizwi kubotshiwe namhlanje silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngupraxitus Jeremiah Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.